Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 yesonto mhla ka 28 kuMabasa 2024 uKips Dube. Endaba lezethu namhlanje. Ibhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe lithi abantu bazaqala ukuthola iZiG, i-3000 ZiG, ngeviki emabhanga kusukela ngolwesibili.
Inkinga yikuthi-ke nxa ngabe abantu bedonsa imali, izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le, ayisoziyenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo.
Kulabanye abasebekhala ngesilinganiso esincane samaZiG azatholakala emabhanga.
Elinxa umthefuni yathenga, umthefuni yathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imota, ufanele ujayele ukusebenzisa ikhadi kumbe ukutransfer imali usuka ku-akhawunti yakho siya kulapho yathenga khona.
Kodwa kulabanye njalo abasekela uhlelo lwebhanga ye-Reserve Bank of Zimbabwe, zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe lithi imali yamaphepha entsha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG izaqala ukufakwa emabhanga atshiyeneyo kusasa. Umuntu munye ngamunye uzavunyelwa ukuthatha i-3000 ZiG ebhanga, kuthi amakampani azathola 3000 ZiG ngeviki kusukela ngolwesibili. Usibalukhulu webhanga leli uMnumzana John Mashabano utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba izikolo, izibhedlela, amakilinika namakansila azavunyelwa ukuthola i-250,000 ZiG, kuthi inhlangothi zikahulumende zizakwenelisa ukuthatha i-3,000 ZiG ngenyanga. Kusanda kubotshwa abantu eHarare leMasvingo okuthiwa bawisa isisindo seZiG. Idola leMelika lithenga amaZiG angamajumi amabili 20 emkambo wensida. Omunye wabakukomiti ebona ngezimali ebhanga le-RBZ, uMnumzana Persistence Kwanyanya, uthi abantu bonke bemelele imali le.
This is what the market has been calling for, and the Reserve Bank, as promised, has delivered. They are now delivering cash to the market. That means the banks and the public is also going to now see the cash, and we are also coming in to address a historical challenge in the state of cash. Normally, in normal economy, cash is a proportion of 10 or 15% or 10 to 15% of the total monetary base. Ours has gone down to less than 1%, and I'm sure that is also going to be addressed as we inject cash in the economy.
Lo ngumnumzana Persistence Kwanyanya, okomiti ye-Reserve Bank of Zimbabwe ebona ngohlelo lwezimali. Ake sizwa njalo umnumzana Joyce Ngwenya, okuhlanganiswa ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kuvame ukuthi nxa vele imali ekhaya isebenza, akufanelanga kufakwe ukuthi nxa ufuna ukuthatha imali yakho ebhenki ufanele ukuthatha imali enganani. Ye, ngiyazi ukuthi uhulumende uzama ukuthi anceda abantu ukuthi bajayele ukusebenzisa i-electronic money, amakhadi. Kodwa hayi, kufanele nje bathi nxa uthi nxa uzithathela imali yakho, uyizithathela imali yakho oyifunayo. Nxa ungumuntu ovelwele mali, angiboni ukuthi kungancedani khonokho.
3000 ZiG kuphela, kambe umuntu uyathengani ngayo naleyo ngeviki, ibabangwe?
Ya, ikuphele yikho ngitsho baba ukuthi vele nxa umuntu efuna ukuyathenga, umfuna uyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imota, ufanele ujayele ukusebenzisa ikhadi kumbe ukutransfer imali usuka ku-akhawunti yakho siya kulapho uyathenga khona. Uhamba abantu bethwele imali into vele yayijayelwe eZimbabwe, sijayele umkhuba omubi ukuthi sithwale imali esikhwameni. Mina vele ngiyabona, ngiyavumelana nalaba abathi khona hhayi, nxa ufuna ukusebenzisa imali uthenge into, uhambe nekhadi kumbe utransfer imali yakhona uyifake kwi-akhawunti yomuntu. nelapho ngiyavumelana lo mthetho lo.
Yebo, kodwa ngenxa sikangela phela abantu abaningi abalama accounts, abantu baphila nje ngokuthatha imali phakathi esikwameni odle kwedingenye wezinjalo.
Hayi phela iqiniso yokuthi izig yayivela ingakabi khona kokathe Sancho, which ukuthi sase sijayele nje khona ukuthi kumbe sisebenzise kumbe iCocash kumbe iOmari kumbe inbox. Angikholi ukuthi kungaba zima ukuthi nxa umthikathesi iloba imali sikhona asebenzise ikhadi lakhe. Vele mina vele ngithi khona hayi ngiyavumelana ukuthi asijayele akube injwayelo yokuthi sisebenzise amakhadi lokutransfer izimali emabhenki ukwenzela ukuthi singajayeza amatsotsi ukuba lokhu esilandelela esithathile imali.
Ye, nxa sisikhangela kodwa amakampani sizakwenzelani imali?
Kanti yona ivele ikampani imfowethu, ikampani iyakuthathelani icash ngoba uyazi nxa ulezi sebenzi, izisebenzi zakho zileikho cash, izisebenzi zakho ezilama-akhawunti zabo omari kule inbox, ufanele lokhana ukukufaka imali kuma-envelope lokhana songowakudala lokhana.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlanganise Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Efihlela Ncube ukuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association.
Isikhalazo sokuqala sona leso sokuthi imali ingandi savela kakhulu kusomabhizinisi lalabo abazi kakhulu ngezenotho okuthiwa yi-money supply, ukuthi kakungabi le mali eningi egoda emphakathini kokuthatha amandla emali. Inkinga yikuthi-ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo. Uzabe sokusitsha ukuthi izigile izabethesa ubunzima okwedlula lobakade belabo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi-ke laba abaphethe abakhangele ngezezimali abakhangele ngokubhenka babone ukuthi imali leyo iyabizuzwa ngabantu iyahambisana lentengo yezinto ngaphandle, ukwenzela ukuthi abantu bangaze badonsa imali engaso zikwazi ukubaphilisa kusiyaphela idona lelo. Kodwa-ke kumele kulinganiswe, yebo kambi idonswa imali, kodwa njalo-ke osomabhizinisi bakhale ngokuthi ingazi iyadonswa yabaningi kakhulu ngokuba iza kwenza ukuthi kudilike amandla emali.
Ye, nxa umuntu engazuza 3,000 iziki ngeviki uyayenzani imali engako?
Ye, yikho lapho kule nkinga khona ukuthi kumele nxa besenza lokho ukuthi besithi bona imali ayidonswe engaka kube yikuthi into yakhona ihambisana lobufakazi bezinto lapho abantu abathenga khona, ukuze abantu bangadonsiswa imali engasho zibathengele lutho. Kumele kube yinto esebenzayo, into evumelana lalokho okuthiwa i-reality ngesiNgisi, into oyithola lapho ohamba khona ongena khona esitolo, hhayi nje into ecatshangwe ngumuntu ese-reserve bank wazikhulumela into engasizo engayisiyo esebenzayo emphakathini.
Ye, siyabona njalo lamakampani bathi 300,000 kodwa indaba abantu befuna imali hard cash kulokuthi basebenzise amakhadi abo.
Osokwajwayelekayo emphakathini yikhona lokho, kunjengokuthi nje sesajwayele ukuthwala imali yangaphandle akusoze kube lula lanxa ngabe ingathenga imali ukuthi sijwayele ukuvuka nje sesiyithemba. Sisuka kude le mali zeZimbabwe zisiwazidilika sidlelezeleka siluza kakhulu. Ngakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavuke sebethemba ukuthi izinto ziyasebenza. Ngakho-ke la yona le hard cash abantu abayifunayo uhambisana lalapho abavela khona, abantu sebajwayela ukuthi vele imali ziyaqhutshelwa nezandleni uyebeka ngikhaya ngokuba ebhenki kuyahlupha kusasa nxa usulanda imali. Kunto edingakala ukuthi ilungiswe yindlela amabhenki asebenza ngakhona. Uma abantu bengangena esitolo bathole imali ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi bathembe izinto zonke ukuthi ziyasebenza. Kodwa kwamanje abantu bayakwazi ukuthi ungahambisa imali ezigatheni nxa usuyilanda sikuhlupha kusasa kayisatholakali, yikho ubona abantu befuna i-cash. Ngakho-ke kusesekuningi okufanele kulungiswe ukuze izinto lezo zonke kunye nezigi kusebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ukuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Hamas ithi sihlolisisa okufiswa ngele-Israel elithi kumele kukhululwe bonke abathunjwa nyakenye kungakabekwa phansi izikhali. Elegibhithe likhangelele ukuba lizaqhuba inkulumo eziqakathekileyo phakathi kwe-Hamas lele-Israel kusasa ngokubeka phansi izikhali. Okwamanje ele-Israel lithi lifuna ukuhlasela eRafah lapho elithi kugcwele khona iHamas. Ele-Russia kubikwa ukuba lihlasela ngamandla empumalanga yakwele-Ukraine elisanda kuthola usekelo lwezikhali kwelemelika. sokuyisikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
Kwenza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Ndlovu-Bhengula, wakhethwa ngumndeni wakwaKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Siyakwamukela kuhlelo babaKhumalo.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akutsho lapha kathi inkosi igcotshwa nini? Abantu bayabuza sibili.
Inkosi iyagcotshwa eMthembu. Ukwethulwa kwayo sincediswa nguhulumende.
Cha, siza khona.
Uyakhumbula ukuthi mhla 3 March 2018 kwamele siyigcobe inkosi, uhulumende wasesimisa. Wathena kakukho ku-constitution ukuthi ugcotshwe inkosi. So ke uthe simisile mhla ka 2 March 2018 saye court ukuthi kanti kwenjani, kodwa hayi ngeke likwenze ngoba akukho ku-constitution. Yiko kwasimisayo, kodwa kwakwesiko inkosi iyagcotshwa.
Uyakhulumisana nohulumende kumbe siyakhulumisana nohulumeni?
Siyakhulumisana kakhulu Mthembu, siyakhulumisana kakhulu. Abadala nje baza ehlandla lesibili bazalihamba bayebona uhulumeni, kodwa sebeke baxhumana naye vele, but siyakhulumisana kakhulu.
Yes, singathi manje kumi ngapi?
Mthembu, siza update abantu ngokuya kwesikhathi. Okweqinisweni ukuthi i-meeting yakuqala kwaba lesithembu sokugovernment ukuthi bazasincedisa ukuthi kwenzeke. Sifisa ukuthi kwenziwe kwesemthethweni Mthembu, ngoba abanye kusaba khinyabeza abantu abanaqiniso. Ngoba phela into yakhona fanelanga yenziwe ingungwana, belibe yinto yosobala iyazwe umhlaba wonke. Uyakhumbula ke kuba lamagama ukuthi iZimbabwe ngeke ibe lenkosi ngoba iRepublic, kodwa ke alamaningi amaRepublic, South Africa iRepublic kodwa lamakhosi. Lathi siyafuna mpela ukuthi uhulumende asisize, afacilitate sikwazi ukuthi inkosi yethule esizweni.
Yes,
usemthethweni.
Yizokuthazwa kulo King Munu Mutapazi third kumbe kuthiwa ingaki. Hayi sikukhona ukuya abakhuluma ngoku.
Siyakuzwa lokho Mthembu, mhlawumbe lathi sebezasivumela ngoba manga kungale esayidini sokusenziwa, kanti thina bazasalela kanjani?
Yebo, sokugcina khona
isizwe siyaqoqeka manje kubo 7 besihlangene labantu abesitonkeni, sibaqoqa sibaqoqela imhlahlandlela. Usondeza nje isizwe ukuthi sizigqaje ngokuhlukana kwaso nenhlanga ezijike, ukuthi sizigqaje ngobuzwe baso. Ye, kodwa umhlahlandlela walo nyaka uzaba mkhulu kakhulu, 7 September 2024. Sifuna ukuthi Tonga agidi imgido yabo, abesuthu bagidi imgido yabo, amavenda kanjalo kanjalo, amakhalanga agidi imgido yabo, sibonise ukubumbana kwesizwe ngoba sathiyelwa ngokhokho bethu sihlangene lesisizwe, asikwazi ukuya sisihlakazi.
Lokhe umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikaBulelani Ndlovu-Bhengula, wakhethwa umndeni wakwaKhumalo kuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadini lokusasa bami.
Kangele ezinye ziyawagcina amasiko. Kangela manyama baya wagcina masiwa.
Ye, kwamanje-ke sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Silontukameni Gomo.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezithelo zikamoya. Sizabala kwabaseGalatiya ichapter ka-5 verse ka-22. Ithi kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lokumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Ngiyananzelela ukuthi nxa sibala ngesilungu lapha okuthiwa izithelo khona, iversion lesilungu lithi isithelo sikamoya. Ngenxa yokuthi izithelo lezinto engathi ziphuma kusithelo esisodwa, leso sithelo kuyikuba isimo sikaJesu siyabe siphakathi kwempilo yethu. Yiso esiba lempawu ezehlukeneyo ezisuka kithi. Okokuqala, ngiyananzelela ukuthi kuzithelo lezi ezikamoya, isithelo sokuqala luthando. Izwi likaNkulunkulu lithi akula muntu owazi uNkulunkulu ongalathando. Nxa ungalathando awumazi uNkulunkulu. lokhu sikuthola kugwalo lukaJohn, First John, utsho njalo kuchapter 4. Nxa umoya oyingcwele uphakathi kwempilo yakho, isithelo sokuqala kumele sisibone luthando. Nxa ungalalo lolo thando, kutsho ukuthi uJesu yabe engaphili empilweni yakho. Okwesibili sihlangana lokuthokoza. Ukuthokoza lapha akutsho ukuthokoza ngoba uthole olunye ulutho, akutsho ukuthokoza ngoba ingxenye kube nemali eningi, kodwa ukuthokoza lapha kuyisithelo sikamoya esitsho ukuthi loba kuphakathi kobunzima, kodwa-ke intokozo kaNkulunkulu ibilokhu iphakathi kwempilo yakho. Yisithelo esingavela kuphela kumoya engcwele, singeke savela kolunye ulutho. Abantu abaningi emhlabeni bathokoziswa ngenxa yezinto zabo zihamba kakuhle, kodwa thina sibona ukuthi isithelo sikamoya siyabe sikhona ukuthi loba kunzima. UJesu walala phakathi kuzunguza amanzi elwandle, kuvuvutha, kusiba lesiphepho, kusiba lakho konke okungayenza ukuba umuntu ethuke, aqhaqhazele. Abafundi bakhe basebesesaba, kodwa yena uJesu wayelele. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa siba lokuthokoza lokhu kungenxa yokuthi sithembe uNkulunkulu, siyame kuye. Lokuthula laphana ebale lithi ukuthula, lithi shalom. Shalom lo umele ukuthi ukuthula lokhuyana okungazwisisekiyo, ingqondo zididene, yonke into ingahambi kuhle, kodwa wena uthole ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyisithelo sikamoya oyingcwele. Khathesi siphila phakathi kwezikhathi okunzima kakhulu ukuba umuntu abe lo moya wokubekezela. Ngabe kumbe kusemgwaqweni laba abanezimoto, siyakwazi ukuthi nxa uvalelwa ngomunye umuntu ulaka, umuntu uhlabe lolaka khonapho. Kumbe lapho nxa simile simelele ukuthi umbe kuthathe imoto imali emabhanga, kumbe simele ukuthi sithenge olunye ulutho, kumbe usebhoda uyezama ukuchapha, kuyehlula izinto ziyahlupha. Ukuthi ube lesineke esokuthi ube lokubekezela kuba nzima kakhulu. Balutshwana abantu ababala leso sipho. Khathesi siphila njalo phakathi kwesikhathi abantu abaningi abadubekayo, abantu abaningi abanamsebenzi, abanye abalakudla. Wena ungabe ulakho konke khonokho, kodwa nxa ungalamusa uyabe uzigcinela wena wedwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Balaleli namhlanje, nansi ingqobe, wena izithelo zikamoya ezikhanya empilweni yakho yiziphi? Kuyakhanya yini ukuba wehlukene labanye abantu? Njalo uJesu uyaphila empilweni yakho. Asithandazeni. Baba, namhlanje siyazinikela impilo zethu ukuba usiguqule sibe lezithelo zikamoya oyingcwele ezitshintsha, ziguqula abantu abaseduzane lathi, izimuli zethu, lempilo zethu ngokusebenza kwakho moya oyingcwele. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Ungatshonela kusasa sike sizwe ezabatsha. Ukuthi silobani lapha ecingweni, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Ngiyaphila kakhulu. Sitshele igama lakho lesibongubani.
Ngumzimkhulu Ndlovu, ngizala eTsholotsho esigabeni sakwaDombo line. Mina manje ngisekhaya eTsholotsho kwaDombo. Thina kulayisha impahla siyasiza amabhere, enkomo ziyakhala, sivele ukazidinga egangeni manje sesizivalela ngoba kule mpizi zavuka zinje zempizi zonke. Vele kuzima lapha, vele ilanga liyatshisa, amahlanga asangene, inkomo seziqala ukufa.
Zimla kweni inkomo, wakutshela bani?
Akusela tshani mdala, lamanzi akasekho mdala, vele yonke into iravela ayisekho kahle.
Hey, kuzima. Lina bantu abatsha liphila ngani khonapho?
Ena siphila kulatsha impahla siye eGoli size ekhaya, yike siphila ngakho.
Tshela abantu sibili ujule kakhulu ngakhona ukuthi umsebenzi wakho ume njani.
Hhayi, umsebenzi wami ukuthola impahla suke eGoli size ekhaya, sithwala abantu ekhaya ezimbobo siba seGoli, yi umsebenzi esiphila ngakho mdala wami.
Ye, akusitshele ukuthi vele wena njengabantu abatsha wena ngokwakho, akusitshele ukuthi umsebenzi onje ubona njani, wawasebenza nje impilo yakho yonke.
Mina vele angazisebenzi, ngadrive imchova etown 2 years, ngasuhangela ezimotini ezihamba zithwala abantu ziye eGoli. Hhayi, lakathe zoke ngikhona bangajinja umsebenzi.
Kutshoni kuwe khonokho nje ungazange uyesebenza efektali?
Ah, lokhu mdala vele kuzima, lama ngazi ukuthi waye ngazange sebenze factory.
Ye, akubatshela abantu sibili ukuthi kunzima kangakanani empilweni khona manje njengoba sakhula.
Hayi impilo kuzima mntase zama ukuphandla kodwa hayi kwehlula kodwa akulona singayizi zaphanda kuphela. Ukusala vele uma siphanda kuze kube right.
Ye, akukhulume labantu asizwe ukuthi ungathini kula.
Abantu ngayinto engayisho ukuthi aziphandeni madoda vele kunzima eZimbabwe kodwa ngeke ngisho ukuthi aziphandeni siphanda nje siphanda kakhona
manje bayaphanda ngapha abantu kuzima kangaka bagcina bahwayidwa laphi
alabo bezabe bezamela ngaphandle lapha kuphandeke kahle bezamela ngaphandle kuphuma endaweni eziduze zangokuphanda khona
ye leli jaka lekhaya khona ngabe ke etsholojo ungajika kusasa futhi sibona kakhulu.
Yes, siyakubonga kakhulu ke Mfoka Ndlovu khona ngapho ke eJolojo ube lobusuku obuhle.
Sizwe ke ezemidlalo intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu lelindazilitshayela iCape United nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarber Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu lelindazi u-Andrew Mbeba kanye noMakinon Mushore, njalo impumela le itshiye iqembu leBhoso lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo lethumi la-92 ngemva kwemidlalo eyi-91. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele ngokulandelayo. Iqembu leDynamos libe ngutshiki lobhanqa 2 kathule lenkezi Platinum Stars ngaseRuvaro. Iqembu leHwange libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Herentals ngaseColliery. Iqembu leBulawayo Chiefs litshaye leChegutu Pirates nge-1-0 ngaseLuveve. Iqembu leManyika Diamonds linqobe leFC Platinum nge-1-0 ngaseSakubva. Kuthe leGreen Fuel libhaxabule leArnel nge-3-0. Ngokunqoba elikwenze namhla iqembu leManyika Diamonds lihle lakhuphuka lahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elitshumi lesithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Nanko kunye njalo kwezemidlalo uStandile Khoza owadlalela iqembu lenguqu yeIslanders Royals uthi sokulenqubekela phambili emdlalweni yabesifazana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USthandile ongumna wakhe womdlali waduma kakhulu ngensuku ezadlulayo uSiza Khoza uthi umdlali wenguqu wabesifazane usuthuthuke kakhulu nxa eqhathanisa lesikhathi yena esadlala.
Ngathi sisebe improvile kakhulu ukudlula thina sasidlala iSouthern Region kule Northern Region but kathese uyi-international sesile Premier Women Soccer and lama players kathese sebethola ama sponsors then thina sasingathola ama sponsors so ngokudlala sidalela uthing kathese sebe kule sponsor sibuya sithi mina ngimenza khonisa amankazana yimenza thing ikit but laphana back ya kwakunzima sasenza ukulanda nje company senza ukuyaguga uzela isithengele ikit.
USthandile uqale ukudlala ibhola kuqembu leWest Swallows leMagogo West. Ungene kuqembu leIslanders Royals ngomnyaka ka-1996 njalo udlalele lona waze wachiya ukudlala ngo-2008. Udlale waze waba yingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo uthi lokhu kwenze ngoba ethola usekelo oluvela kwabangakibo.
Kufamily yethu ubaba wayisupporta kakhulu. Usiza wayensupporta ubaba. Wayangithengela ama-shooters awokuqala empilweni yakhe. Wayangithengela i-kit. Community yethu, I think abantu babezigqaja ngathi ephumula laphana ngoba sasisazakala nje wonke umuntu. Even umama ngekhaya thina samenza laye wangani uyaphucuka.
UMorrison nomunye umfowabo kaSthandile laye uke wadlalela iqembu leIslanders kanye leqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe. USthandile yena ube yingxenye yeqembu lamaMighty Warriors eliphatheke kumncintiswano we-Africa Women's Championship laphusha lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2000 kwele South Africa.
Ngasodlalela amaMighty Warriors ngo 1998. Wawa kabile international game esasidlala. Kuthe ngo-2000 ikho lapho engikase khona ukudlala international game. Isenza i-second African Cup of Nations eyabafazi ekubhathi. Saqala sadlala ama-qualifiers lapha eZimbabwe Harare National Sports. Sawina yithe sahamba sa-representa i-Southern Africa. sise South Africa.
Uqambo lesizwe leli usithandile udlala endawonye labadlali abagoqela uChristine Mpanza, uRuth Panda, uNomsa Boys Moyo, usithethelele kwinje 15 Sibanda, uEni Konje, uYesmo Mutero, usithandekile Mathobela kanye labanye. Uqhubekele phambili wathi usedlulisela ulwazi aluthole esadlala kubadlali abasakhulayo abaqeqetshayo.
Sengu-assistant coach ku-Highlanders Royals, ulwazi lami endlali sembanikeza kathesi abantwana nabo ukuthi labo bakhanye njengami lami engakwenza. I think lokhu sokuyi-opportunity lami engiyitholileyo ukuthi lami ngi-upgrade ku-coaching yami. Noma nje ngayenze lami ama-certificate but angafiki to that level ukuthi lami kuba labo CAF A, labo CAF B license. Ukuze lami ngikwanise maybe angazi impilo kayazakali. Lami sengatholakala ngingu-coach wama-under 17 aweZimbabwe.
Usithandile usekela u-Admos Banda uqembu le-Highlanders Royals lona elidlala kuZimbabwe Women's Premier League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yes, siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sike sizwe ezomculo.
Salibonani, salibonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endilitholileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle ishow wobulawayo lapha eBulawayo Theatre. Hhayi, ngikubonileyo kuhle kakhulu, engikubonileyo kuhle kakhulu. Abantu babuyile ngobuningi bazosekela umcimbi, wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu liphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, kujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhuluma la kobulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endilitholileyo, ngithanda ukuthi ngithe ebantwini bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo. U-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Jays Marabini one time. Siyabonga kakhulu Jays. Shakuzwelayo mfowethu. Sokuthiwa unikwe le mota nguchivayo. Yes, sokuthiwa susiye Harare. Uyathola imota yakho, hayi singazikhonapho. Singagqiba uhlelo lamhlanje, sike sibone ekade sigokhela bangekhulu leli zeBank of Zimbabwe lithi
abantu bazaqala ukuthola imali kusukela ngolesibili ephepha. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Ukips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.